Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuse ni mtuagazi ngolwesi ni mtaka 14 ni kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li kupupe abatatu nge COVID-19 eZimbabwe izolo umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshayo kwabasekeli bebandla lakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxanje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensitha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abafika phose ikhulu 92 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili i-7,962. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,096. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,648 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,108. Inani lababulawa yicoronavirus kanye labatholakala belayo lehlile kakhulu eZimbabwe kulezinsuku. Umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe esigabeni semaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bebandla lakhe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Ibandla leli lithi lanxabe kungeladlakela izolo njengalokho okwenzakale ngomvulo langolwesibili abasekeli bezanu PF bake bazama ukumisa imihlangano yayizolo kodwa behluleka. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena obehamba loChamisa.
Besebhigita ezakha sihlangana lama-chief sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama-teacher lesisebenzi kubobhigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kube-ke lokuguquka sitshintshe zabantu bonke kwele Zimbabwe irregardless ukuthi umuntu ngebandla liphabe zanu PF abuyile bezama kumisa imeeting zethu babanja indlala sabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma silenkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi yikho ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisiliya Jimbiri ukuthi bemise kubana kungabi labantu abamisa kamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu. So siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zikhamba kuhle.
Manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba liyaqhubeka kunjalo na
ilizwe lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemashini singabe sisebunzimeni ukuthi sethuselwa amapolice ekhuluma ukuthi hayi thina sebunzimeni kodwa sivumelana lo mumu weselizweni ukuthi ujaha kangena so kuyaveza ukubana ke thina sizasuka lapha siye kwezinye indawo ezijeneyo kodwa ke ilanga lingakajoni ngitsho ilanga ke lokuthi ipolitics zingakafika emaphethelweni ukuze ujahe engene sizame kasho ukuthi sabe sikhambile izwe lonke ikakhulu ke emaphandleni ngoba iZANU PF ilokuqambela abantu amanga sithi hayi siyathathela abantu ke insimu encathi nasingangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu fanele bekwazi ukuthi hayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe siletha ukukhanya kundaba ke zombusazi ukuthi ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu so sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangapi sisuka khona siyangapi ngenxa yokuthi ke yisikhathi sokuthi kube lenguquko elizweni
ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khona ngapho lizaya ngapi lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke
okokuqala ukuthi sesifake abatsha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza uqhubekela phambili singamiswanga asila nkinga labantu ababeya lama placard asila nkinga labantu abakuseza amalungelo abo okutshengisela sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi freedom of movement so indaba esilingisa yokuqala kwesibili ngiyamuza uPatrick China Masiyo ahumana ukhuluma ukuthi thina sile mbhobho lako konke ukukhuluma iZANU PF yazakala ngababulali iZANU PF yazakala bathanda uku into ezokutshaya kwabantu lemsindo thina sibuya lokuthula sibuya lenguquko asoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zisemthethweni iMDC ayisobandlela banwa iMDC iyazakala iMDC alliance ithungamela ngoadvocate Nelson Chamisa so sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho lika 2023
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance sixoxela esemaswingo kusenjalo ohlaziya ezombusazwe njalo ekhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi udlakela lwemaswingo luveza sobala ukuthi iZANU PF libandla elinjani
inkinga esilayo elizweni lakithi ukuthi nxa sesilungiselela ukhetho kumbe kungavele kube lenkulumo zakhetho sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka bunyamazana ahlukuluza abantu achaya abantu afuna ukubulala abantu abethusele ngendlela ezijeneyo ngiyananzelela ke mina ukuthi iCovid ngathi isiphela lemigomo lekade khona yokuthi abantu bangenzi lokhu lokhuya nambonangani sizakhitshwa kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa bahlale bethithibele bese saba uhulumende wabo ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenza lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe yikho besenelisa ukuthi benze khona kho abakwenzileyo ungananzelela uChina Masa laye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu angani uyasekela abantu laba akade belwisana lomongameli webandla leMDC kulusizi kuyayangisa kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugura hundi lawa ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla ngabantu begazi hayi kusethusi sibili
umnangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa
njengoba nihlala nisitsho la kunhlelo ezidluleyo angikholwa mina ukuthi umnangagwa umuntu olalelayo ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa ukukhuluma intembo yazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka asomuntu ongalalela ikakhulu endabeni yodlame ngoba vele ngokwazi kwethu luba bavele uphila ngakho lolu dlame lusebenzela yena lolu dlame lwencedisa yena angikholwa ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka komisa igugu round angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame nesehluleka ukuthonisisa amacala abantu abangababulali angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenze lokho abakwenzayo hayi ubezixoxela nje la emongameli weMDC akukho engibona ngani kungaba imphumela ngoba laba abantu vele lakudala lakudala behlala bechaya bebulala kungenziwa lutho kodwa be opposition kunganakanelwa ukuthi ubulela umuntu uyahamba uyepika njengabo thongo last May engahama ababheka phose 10 years bebhikela icala bangalenzanga kodwa abantu esibaziwe ezigabeni babulwe nguzibani nangiyana obulela umuntu uzibanani obulela umuntu kababiki so kushona ngoba bavikelwa nguhulumende so kushona sisithi umnaka khona namhla khona engalalela hayi ngankholo hayi sichitha isikhathi inkokheli
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ukankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Usikomitshi wezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi umnumzana Jamisa nguye ophehle udlakela lolu ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi intengo yezinto iloke ingakayehli lanxa nje uhulumende esethusela ukubopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensitha. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele athengise izinto zawo esebenzisa isilinganiso sokuthengiswa kwedola lemelika sihlelileyo esithi idola elilodwa kumele lithengwe ngamadola eZimbabwe ayisishiyangalolunye 1:90. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe zihlangane labenhlanganiso zabosomabhizimusi ekuqaleni kweviki bavumelana ukuthi akumelanga bakhweze intengo mahlayana belawulwa ngumkambo wensitha wona othengisa idola lemelika elilodwa ngamadola eZimbabwe afika kumakhulu amabili 1:200. Intengo yezinto ezichiyeneyo ikhwelile yachiya inengi libubula kumaviki amabili edluleyo. Sixoxele siphathamandla senakhora umnumzana efidlela Ncube.
I-command economy ngeke isebenze ukuthi uhulumende achayele imithetho yonke into eyenzakalayo. I-foreign currency yashota, imali yeZimbabwe kayithengi lutho, yiyo inkinga. Ukungathengi kwemali yeZimbabwe lokushota kwe-foreign currency kubangwa ukuthi ezomnotho kazimanga kahle. Ezomnotho ukuwakwazi uzibangwa ukuthi ezepolitiki kazimanga kahle. Yikho lokhu uhulumende afanele kulungisa. Ukubiza abosomabhizinisi ubethusele akusoze kwehlisa izinto ngokunjalo vele kazehlanga. Kunokuthi zehle zizaswelakala zigcine zingekho ezitolo abantu sekubahlupha futhi ukuthi bazithole. Zigcine zitholakala emkambo omnyama ngemali ephezulu. Yikho lokhu esesakubonayo kusuka ngo-2000 ukuthi ungethuselwe osomabhizinisi kugcina kunjalo. Ngakho ke kakulungiswe ezomnotho ngendlela eqondileyo, kulungiswe ezepolitiki ngendlela eqondileyo. Umnotho wethu kawuproduce lokho kungadala i-foreign currency. Akula investment engadala i-foreign currency. Kanti idola leZimbabwe kalincedi ngalutho. Akula muntu ofuna ukuligcina. Akula somabhizinisi ofuna ukuligcina. Lidola elifakwe ngentani phezu kwabantu kodwa lingathengi.
Ukukhwela kwentengo lokho ungathi kuchiye uZulu ekusimo bani?
Abantu bathwele nzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso njengendlela mhlambe esayicina kudala. Abantu abaningi abekho emsebenzini, abantu abaningi akade bezithengisela labo izinto zabo zachabalala ngenxa ye-COVID-19. Ngakho ke basesimene esibi kakhulu. Abantu balala bengadlanga, bahamba esikolo, abantwana besikolo bengadlanga, abasebenzayo abalandlela yokufinyelela emsebenzini ngezimoto lalabo zupkhola kokonke. Ngakho ke balobunzima obukhulu abantu obesabekayo ukuthi sebekhangelela ukuthi mhlawumbe bangalanyulelwa yi-election yona ezayo, ngoba okunye konke lokhu sebekubheka nje kungaguquli lutho. Yikho abakubhekileyo kunzima phansi, abantu bathwele nzima kakhulu.
Uhulumende kuyini ongamkhuthaza khona kumbe ongamxwayisa khona ngodaba lwentengo lolo?
Into engayikhuthaza uhulumende ukuthi lamacebo akhe kasebenzi njalo kasoza sebenze. Kudingeka ukuthi kuvuswe ezomnotho, ezomnotho zivuka ngokuqonda kwepolitiki. Okwenza siswele imali yangaphandle, okwenza imali yeZimbabwe ingathengi kubangwa ukuthi i-economy ezomnotho kasebenzi kahle, i-industry kayisebenzi, imali ezivela ngaphandle kazingene elizweni eze investment ngokuba bengayithembi ipolitiki ngendlela emengakhona. Nxa lezo zinto zingalungiswanga ezomnotho kunye lepolitika kula into ezalunga. Ngakho ke kakhulumisane lapho somabhizinisi ayo ukuthi abethusele. Akhulumisane lamazwe amanye omhlaba ukuthi bakwazi ukufaka izimali eZimbabwe. Abambisane lo mhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe. Ahloniphe iconstitution, ahloniphe umthetho, kuza kwenza ukuthi imali zingene iqine imali yeZimbabwe le foreign currency itholakale.
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubhubhe usomabhizimusi wekwekwe umnumzana Denchi Kowo ngemva kokuhlaselwa ngamasela emzini wakhe ngomgqibelo. INews Day ibika ukuba inhlanganiso yabosomabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries ithi uhulumende engabopha osomabhizimusi abetheswa umlando wokukhweza intengo mahlayana, lokho kuzakwenza umumo ube mubi ngamandla. Izim Live ithi usomabhizimusi umnumzana Kulakwashe Tagwireyi wasebenzisa ubudlelwano bakhe lomongameli Mnangagwa ukuthola icontract yokusebenzelana lenkampani yetraffic gura. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela Studio 7, Kips Dube, Ntungameli Nkomo, Sithandekile Mhlanga, Presidents Jeremiah, Anastasia Ndlovu, Ezra Chisa, lani lonke engaliqabanga amabizo liza ngixolela lapho. Mbingelele labalalela uStudio 7 osinika indaba eziqakathekileyo. Lo libingelelayo uMordecai Ndlovu obuya eKhezi Chelanyemba endaweni yaseMadobo. Yazi ngilokuzwa ubuhlungu ngendlela iZANU PF kumbe ngithi umbuso weZimbabwe uhanjiswa ngakhona. Siyisizwe sakwaMthwakazi, yeshi yazi into yeZimbabwe isithwali senzimisa, isibhowa, isicaphula, isicunula igovernment yeZimbabwe kumbe ukwenza kwabo izinto besihlukumeza betshaya abantu bakithi bakwaMthwakazi abakhe bekumise.
Injani lonke bantu baka Studio 7, siyajabula ngokusikhiphela zichisa, ukusikhiphela zichisa izindaba. Kodwa kulamalanga kuyamangalisa ngoba ngiyathumela ama audio ami, angiwezwe ebalwa ngumuntu olalela iStudio 7 kakhulu. Angiwezwa ebalwa lapho, angazi kumbe le number engiyisebenzisayo ayisasebenzi. Mina ngibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ekhaya ngani. Ngiyenge ngizibuze mangihleli ngedwa phansi, ngizibuze ukuthi kambe izinduna nabo sobhuku bayakwazi ukuthi siphila kanjani masingapha South Africa. Sisuka emakhaya sihamba ngenqola zomlilo, sicross eborder lapho kulezingwenya, lapho kulemvubu namagumaguma. Abanye abazali bethu abakwazi ukuthi abantu babo bakuphi. Abanye abantwana odade wethu labafowethu bayafa bedliwa izingwenya, bedliwa zimvubu, bechapha bebuya ngapha eSouth Africa bezama ukusebenzela abadala basemuva. Kodwa uthola ukuthi lowo muntu lowo onomntwana oshonile okanye ofile uthatha umhlaba anike umuntu ophuma eMpumalanga. Le izinduna zibhizi zikhuluma noMnangagwa, zithengisa umhlaba, zikhohle ukuthi abantwa babo bayaphela besiye South Africa, abanye benza ama accident, abanye bayaziphonsa emafletini. Kanti kwenzakalani kwaMthakazi? Akele izinuka amakhwapha zinduna, zinukela amakhwapha lenza into elungileyo.
Salibonani lonke basakazi laba lalelile vuka njani ngalikusini hayi ngiyakuzwa ukukhulunywayo kodwa ngilesimanga lapha ngeMRP ukuthi kanti yona yakhanya ithwele nzima ngealliance kanti ibuse nini ialliance leyo njoba nuthangirayi akula muntu ongakwazi okwayenzakalayo kwahlala isikhathi vele amavoti engisafuni ukuannounswa kwathiwa kwenziwa irunoff wagcina yena umgabethi ulokhuzile uwinile kanti wenzeni izanu ake likucabangeni ukuthi kanti ilesikhathi esinganani yona ibusa waye bengayikhulumi okutsho ukuthi bona vele bazondana lani le-MDC alliance ayisikho ukuthi kumbe kuthiwa kunjani esikubona la bona balwisana le-alliance kabalwisani lezanu thina njenga-alliance besingakhethi mhlobo ukuthi sikhetha umshona kumbe umndebele khathesi umntanami uthethwe lishona wena uthi uzamthini ke lowo mntwana njengoba elishona lwana uthethwe laye uthethe ishona uzabathini labo mntwana
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu nangokuhlonipheka kwenu umsakazo wenu lo ufinyelela indawo eziningi kabi siyanibonga kakhulu okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo bakwethu ngilapha eGoli benginesicelo kustudio 7 engifuna ukuthi nje ngikhalaze bensacela ukuthi amaparty afana nabo MDC omonzola nabo MDC ojamisi bayanikezwa ithuba eliningi lokukhuluma kakhulu ngale kustudio 7 yesishona babuye bazonikezwa ichance futhi ngapha bekungenani ke ukuthi sizicelela singabantu ukuthi ngapha laba ojamisi nabo omonzola bathi ukuwafulwa kancane lapha kunikezwe omthwakazi republic ozaphu obheshi likaZulu wonke amaparty agxile kumthwakazi ilanikeza ichance eningi ngapha nawe akhona ukuthi aveze amakhono awo siyacela
sasazwa Studio 7 siyalibingelela ngalekuseni sithi niphile othando lukaNkulunkulu lathi siyanithandaza sokuthi niphile nisakazele indaba ezimnandi enisakazela sona siyasithanda kakhulu nizophawula nkondanisa nomagalela mafa spanda umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance isithi mayethi asingakhethani ngemihlobo oqala ukhetha omunye ngemihlobo phakathi kwethu nabantu besishoneni ngubani ngubani oqala ukhetha omunye ngemihlobo nxa sihlukunyezwa sihlukunyezwa ngomuntu othile uyasho ukuthi nangubani uyangihlukumeza ngeke ufone unkingiza thina-ke asingingizi siyaqamba ukuthi amashoni asihlukumeza endaweni yethu yasemathebeleleni kumele sitshele umhlaba ukuthi siyahlukunyezwa sihlukunyezwa ngobani yikho sikutshela umhlaba ngoba siyahlukunyezwa vele lokho ukuthi singakhethani ngemihlobo elize lagqunywa ngamakhiwa nansi iboda bebrish iyasebenza liyasebutswana niyasezambia aze yasebenza zonke azange sisayinele ngomgabe nonkomo
ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke bakwesizwa komthakazi ngidilinjani ngendawo ngendawo umsakazi udabengile ludaba labantu abachothoza i-MRP la maqembuqembu lawa asezibiza ukuthi ngamaqembu esindebeleni azamele abantu besindebeleni kunini singabantu besindebeleni sihlukunyezwa ngamaqembu okuya e-Harare ezosihlukumeza even i-MDC eyibandla elafonywa lapho olawayo but basuka benza iphutha bafaka umuntu oshunen phambili wasuka wasibandlula sibantu besindebeleni namanje sisabandlulelekile sesizama ukuthi sivuse iqembu sivuse umqondisi ngoya asizamele sibone ukuthi kusasa uzosifika kuphi naye i-MDC nikile almost 21 years isiphethe akula into enhle yenzile emathebhelelende ayizange yasihlulela ifaka amakhansila kunakuphi akula zigarada amagodigodi yonke indawo i-MDC kudala sayinikeza iplan 20 years iyenzeni zanp 41
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we Voice of America ubika ukuba ele Qatar lithi udaba lokunanza uhulumende wama Taliban kwele Afghanistan aluqhakathekanga okwamanje ukwedlula udaba lokuhlenga lelo lizwe ebunzimeni elikhangelane labo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weMalawi uthukuthele phezu kokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili ngesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini i-22%. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende walelilizwe uthi uzavula imingcele yakhe exhumanisa iMelika, iCanada leMexico ngenyanga ezayo ukuze avumele uZulu Makhaza ukungena lokuphuma kulelilizwe. iMelika ivale imingcele le kunyanga ezilithumi lasishiya kalolunye ezedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bekuvunyelwa ukungena abantu abalenhambo eziphuthumayo kuphela. Kodwa unobhala obona ngendaba zasekhaya wazise izolo ukuthi kusukela ngenyanga ezayo limingcele izavulwa kuvunyelwe iloba ngubani osehlatshiwe wonke amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Well, kuqakatheke kakhulu ukuthi imingcele le ivulwe ngoba abantu bavele bayatravela, international travel ayizange stope. Abantu bayatravela bese Europe, bese Africa nakuphi nendawo kungela nkinga. So as long as betshengisa i-certificate sokuthi batestiwe for i-COVID and ba-negative. So I think kuqakathekile ukuthi bavule imingcele leyo kwenzela ukuthi i-travel iqhubeke, kuqala ukukhuphula umkhonomi. Ama-tourist afunakala and labantu abaningi abe-America bathanda ukuvakasha bese e-Canada lokuya e-Mexico. So I think kuzo-improva umkhonomi. I think into ezojabulelwa ngabantu abaningi futhi.
Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eMelika bafika ku-56%. Ukuvulwa kwemingcele le akusoze kumemethekise lomkhuhlane ngamandla yini njengoba bebanenkanga kabantu abangakahlatshwa.
Mina ukuvula imingcele ngibona vele kulungile kakhulu ngoba angiboni ukuthi vele bekuseva i-purpose enjani ekustopheni abantu abafuna ukungena ukuthi bangene, ngoba njengoba ngishilo abantu baflyer in day out besuka kwamanye amazwe. So yeah, i-56% siyazi ukuthi itshengisa ukuthi kule 44% abantu abalokhe bengafuni beresist ukuthi ba-vaccinate. Ngiyazi ukuthi inamba ekhangelwe ngumuntu wonke ukuthi sifike ku-80% lapho sizoba khona le herd immunity, okuyiyona ama-scientist atshele ukuthi kulapho esizabe sesilinqobile khona igciwane leli le coronavirus. Kodwa ngokubona kwami i-travel between i-Mexico le USA le Canada, angiboni ukuthi kungaba yi-super spreader or anything engakhoza ukuthi igciwane liye phezulu noma liye phansi. I think abantu be-America kumele bazimisele ukuthini balwisane lali gciwane leli ngokuthi bayo-vaccinate. So i-education iyafunakala kakhulu, especially kule 44% eresistayo ukuthi i-vaccinate, ukuthi bakhululeke labo bahambe bayo-vaccinate besazi ukuthi silwisana le gciwane elibulala abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bakhe. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxanje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impatalo besebenzisa umkambo wensitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.